bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga ukuthi abaningi bavele bekusho lokho ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana wethu uma wesilwa naye abesedobha isigodo, kumbadobha ilitshe, baye bazokutshela ukuthi vele malingana lo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza ngenqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo kwakuba yingalathe yenkinga, ngoba omunye umfana uyabe esithi kakhiphe izicathulo, uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba, ubuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi, mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana-ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi, kwadilizwa yonke into, esethi uyakunemba ubusuqalisa ukukhongonona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshela labantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi izanwa ayidlali kahle, kuyazakala lokho. Maye maniki-niki i-Voters Roll vele wawukhangele ukuthi kuzokuba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa laba abantu bona bafuna ukudlala lo muntu odlala ediliza intshoro, odlala ediliza yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bese bekhumbula bakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala, uNdlovu akutshoyo kule qiniso, kodwa-ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. IZANU umthetho iyawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll. Ifihlelwani? IZANU yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isikulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale, ngivumelana laye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa iZANU kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilizwe elala ne-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khonoko ukuthi kwakumele kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms, kube lenguquko ethize, kanti i-opposition yakhangela eceleni, kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni.
I-opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha izano embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohlwe ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu ingabona umlothi yagiphika. So manje-ke thina why sisethuka, baba Ncube, ma sesibona izanu sigiphika phezu kothuli, phezu komlothi, thina sivele sikwazi ukuthi injalo ubabhema uvele unjalo uyagiphika phezu komlotha. Bese simangala sitalise ukuthi simo la sihlobo kanti sisenzani-ke usesenzani lobabhema nabe sivele sisazi. So njengoba usho Ncube ukuthi kuyamela bavotise kunjalo, kodwa izanu kumele ikuyekele lokho. Sokusele nje amamansi amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election, lapho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ikuyekele, bese ithatha futhi iphawu iqhubeke phambili, nabese siye ema-court sisiyakhompleyina kungasisizi ngalutho.
Ye, uyatsho Ncube ukuthi vele lokuya ema-court yokuchithela isikhathi.
Okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanishayo izanu, ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambene ayivotele ithole zero. Okusihluphayo yikuthi abantu bakithi yibo abancedisa izanu, ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu. Kungaswelakala nxa singavumelana sonke, kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phansi.
Kuyanceda khona
hayi akuncedi, njengoba uyatsho ukuthi ma ukuthi i-voters roll imanikiniki, kanti manje mina ngingafika ngisithi mfuna ukuncedisa khonokho okushiwo Ncube, ngisithi mfuna ukuvota ngiyipanishe izanu, ntoni igama lami lingekho nizoyenzani? Ayi, kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane, bese sisithi maze sesishayiwe sesibaleka bese sikhala. Kufunakala isagila lapha, anje loba ngimela ngangibuza ukuthi sagila bani angeke ngutshele ukuthi sibi kodwa ngibona ukuphuza amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokusibhizi siya inkalakada ebhubesi ngempa
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i 5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iya rig ubona ngathi ngaphumelela
Ndlovu ngizovota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu 5 million justifika angithi fihlele lokho ivoters roll ukuthi mhla sifika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiya vota kungani kulokhu kuphikisana kungathi isilungu yi-contradiction Ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaninginingi okutho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1, 2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho.